Ukuchisa kwelanga lomoya omnenyi kuqhubekela phambili ngalinyanga kaZibandlela enyakatho emaNdebeleni osekubangele ukuba izilimo ziqale ukuswaba zisitsha zigcina zidliwa izinanakazane kulandela ukungani kuhle kwezulu ezweni. Umqondisi wohlangothi lwabalimisi olwe Agritex enyakatho emaNdebeleni umnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni uthi bake bazisa ukuba izulu liyakuna likhayela njalo abalimi kumele balime indima zichiyana ezokuhlanyela ikakhulu ezenyawuthi lamabele.
Izulu besike sakubika ekuqaleni kokulima kwalomnyaka ukuthi sikhangelele ukuthi lizakuna liklayela ukuthi kuyabe kugiliza. Saxwayisa abalimi ukuthi kasilimeni indima zethu zichiyane isikhathi esihlanyela ngaso ukwenzela ukuthi nxa izulu lingasani kuhle enye indima ingatsha enye ingasiphilisa. Sabuya saxwayisa ukuthi asiqiniseni indima yamabele lenyawuthi ukwenzela ukuthi nxa izulu lingasananga kuhle yikho siyaphephela khona njengoba nakuyizilimo ezimelana lokoma.
Ethi izulu liqhubeka liseqa ukuna njalo kuba imikhizo engabi lomdaka osekubangele ukuhlukuluzeka kwezilimo eseziqala ukutsha. Ethi kumqotho ukuthi abalimi sebeqalile ukukhala kulandela ukungani kahle kwezulu.
Osokusenzakala-ke kathesi ukubana lokho esingene kuZibandlela siphuma kumpalakazi uDisemba izulu lokho liseqa line laphana njalo nxa lithe lana kuba yimkhizo engabi lomdaka obakhona isikhathi eside. Lokhu yikho sokusenza-ke ukudila. Sibuye sinanzelele njalo ukuthi nxa izulu lingekho ngendlela kumbe lingani ngendlela esikhangelele ngayo isilimo sethu siyafuba. Ubone umumbu usukhahlela ungaphezu kwamadolo kumbe ukhona apha nje ekhalweni okutshengisa ukuthi isikhathi sawo sesihambile.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi eZimbabwe National Farmers Union enyakatho emaNdebeleni umnumzana Dennis Ngwenya uchaze ukuba zonke iziqinti zabo izilimo seziqalile ukutsha njalo okwamanje akuthembisi emasimini.
Isimo isimilwane sesemakhofi emasimini asikho kuhle. Is almost sesingathi yifeli ikakhulu lo lamabele ade sesiye kustage le yesikhathelini neyithe ukutshakaza akathembisi. Bendicela ukuthi mna izulu maybe lingaqalisa ukuna we-expecting ukuthi over the new year even malizakuna but azwananga lapho ngukhiza. Bacabanga ukuthi maybe kathesi sifika le-mid month ningabakhona zabangakhona. So generally hayi isimo sibi. Almost yonke ama-district ama-report esiwatholayo ukuthi kuyafana akuna lapho esizwakuthiwa kungcono kulokuya kwezinye indawo.
Evumelana loNgwenya isakhamuzi senkayi ukhansila kufakwezwe uNcube uthi iviki ingaphela izulu lingananga bazahle bacele usizo lokudla kuhulumende ngoba izilimo ezinenyi azisathembisi enkayi.
Izilimo enkayi sezisitsha inkayi yonke njengedistrict izilimo sezisitsha. Izulu eliqine ukuna liqine ukuna mhlaka 1 January yilo izulu elingathi line okubonakalayo. Nalo izulu lakhona lalisina ngesikhotho ukuthi omunye umumbu laliwubulala. So isimo sesivele sesisibi kakhulu ukuthi nxa izulu lingasalanga for the next okwensuku ezimbili ezilandelayo vele inkayi sokuyi-right sokuyindlala sibili esesizacela uncedo kuhulumende ngoba akusela lutho oyabe solusele emasimini.
Izulu lokhe umnyaka uqalileyo phose izwe lonke lina likhifiza osekuchiye izilimo zichile ezinye sezidliwa izinanakazane ngenxa yokusilela kwezulu. kulandela ukuguquka komumo womkhathi izikhathi zokuna kwezulu lazo kazisazwisiseki osekuchiye abalimi besebunzimeni ikakhulu abalima ngamanzi ezulu. Abalima ngokuthelezela labo babhekane lodubo lokuhamba kwamandla kagetsi njalo ayadula okugcina kubangela ukuba abanye babo bathelwe izilimo ngoba injini zingelamandla kagetsi wokudonsa amanzi. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi ngingu Anastasia Ndlovu.